Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 20 Mhlolanja 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Industry ngowala makhampani afomali kanti esathwele nzima ezamagetsi vele kulizwe lonke nje singathi iregion yonke estatic yonke ile challenge yamagetsi.
Umongameli Masamlanga kwanamuhla uhlanganele labosomabhizimusi kobulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka.
Yancedisa kakhulu sikwazi ukuthi zamani kuhlala phansi ngekhaya nabantwana sibagcine befundisa ngokuthi ungambi ekuhlaseni ukuthi nje ungahlalisi emoteni ngoba kubone kwezinye indawo izimota zikhuphulwa ngamanzi.
Kulandela izulu elilokhu lisina elizweni, abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekelwe zimpahla lokudla ngenxa yamanzi angena ezindlini. Baqhubekela phambili abanye abakubandla lezano PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ahlale embusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030 loba yena esithi usefisa ukuphumula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uhlanganele labosomabhizimusi kobulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka Carousel Manufacturing ngesikhathi amabhizimusi amaningi ekhala ngokuthabalala komnotho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni. Umnangagwa utshele intatheli zindaba ukuthi uyajabula ngomsebenzi oqhutshwa inkampani le lamanye amabhizimusi esithi lokho kuveza sobala ukuthi idolobha lakobulawayo yilo insika yamabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa kukhulume njalo emhlanganweni wamabhizimusi owe-Competitiveness Summit wethembisa ukuthi uhulumende wakhe uzaqhubeka esebenza ngokuzikhandla ukuthuthukisa amabhizimusi. Amankampani amakhulu afana le-N Richards le-OK asevalile ezinye izitolo zawo ngenxa yokubhidlika komnotho. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa lesimo samabhizimusi elizweni, sixoxe locubungulo lwezenotho uMnumzana Reggie Shoko.
Okokuqala singakutsho ukuthi ekade uyajabula kakhulu unxogayo le Carousel ngoba ibingasalungisa impahla. Edgars for a long time ibisiyikampani ethengisa impahla ezivela kwamanye amazwe, so kuyajabulisa ukubona besenza impahla phakathi kwelizwe begcina abantu besemsebenzini. Kuyinto nje ejabulisayo ukuyibona isenzakala, kodwa sikhangele esithi ngama-percentage e-industry lama-development ayenzakalayo awukafikisi sibangeni esithi kuyajabulisa ngoba i-industry yakobulawayo lokhu ifile loba sithi lokhu ephansi kakhulu. Sikhangelela lapho eyayikhona lalapho esingabe sifakuze sibe khona.
Isimo samabhizimusi elizweni ungathi simi njani ngoba sesike sabona amanye amankampani amakhulu evala ngoba ekhala ngokonakala komnotho, kuthi amanye athi kenelisi ukusebenza ngemfanelo ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Isimo se-economy vele asibanga kuhle. Economy at the moment is highly informalized. Owenza la makampani afomali athwale nzima ngoba azikhompyutha labantu abangabhadali ezinye izidleko abazibhadalayo bona. Njalo bekhompyutha la makampani abengabanjwa ngumthetho wokuthengisa ngemali yayo kuleli lizwe ngerate ekahulumende loba sithi official rate, bona bethengisa ngerate yomkambo omnyama. So industry ngowala makampani afomali kanti esathwele nzima ezamagetsi vele kulizwe lonke nje singathi iregion yonke estatic yonke ile challenge yamagetsi. So industry ngokwayo kufuze ibone ukuthi lapho ekhona ingabe senza ama-alternative kuyindlela yotisehluleka ukuplana njengelizwe ngoba khathesi sesithwele nzima ngenxa yokuthi ama-industry asebanga amagetsi lamamayini avulwayo. Ngakhala kwamanye amazwe ama-mine nxa evula kule demand yokuthi lawa azisosele ipower yabo, whether they have their alternative power or they import their power direct. Thina we have had i-development ye-mining is leader ukuba lama problems ku electricity generation ngoba they all went into the national grid when we had not planned for them in terms of vast development in mining. It's just like a test. Generally, economy are informalized. We have challenges for those that are properly formalized. But they can't compete and they will continue closing until the drastic measure by government to fight informalization is put in place.
Umnumzana Reggie Shoko, ingcweti kwezenotho. Ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eGoblaway. Umlanga kwaza phatheka kumbuthano okunaza osuku lweNational Youth Day eTrade Fair Goblaway kusasa.
The Voice of America, VOA.
Kulandela izulu elilokhelisina elizweni, abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekelwe zimpahla lokudla ngenxa yamanzi angena ezindlini zabo, njalo labo emaphandleni bathi balisana lokuchapha imifula egcweleyo. Ugatsha lwe-Civil Protection Unit luthi izulu leli libangele ukubhubha kwabantu okugoqela abantwana bambala ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Ukuze sizwe okwenzakala kobulawa ngalolu daba, osithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso lelayizakhamizi ebulawa Progressive Residents Association.
Izulu liyana kweqiniso, siloko ukuthi kumele ngabe sitshele ukuthi amadama asegcwele njabe sesithola amanzi ngendlela efaneleyo, kodwa sikawatholi ngendlela efaneleyo ngoba mina kundawo engihlala kuyo le-2 weeks singalamanzi. Ikhathi libingani yathembisa ukuthi la manzi sesizawathola, bengibone kwenye i-athekhi ithembisa ukuthi amanzi sesizowathola ngendlela efaneleyo esifisa ngayo ukuthi siwathole ngawo, lokuthi siyakwazi ukuthi ikunike izulu selidele emadamu, kodwa sikaziboni imali yathembisa izinto ezithize ezijule ephuka langaphi, zonezo ezakheka kubi ezakheka endaweni ezingasondanga kuyagcwala sibili ingcekeza, amanzi ayangena. Bathi siyesaba ukuthi linganda kakhulu kuyagcina bisingenele, sike salahlekelwa nangumntwana ngobuningi bezulu owathathwa ngamanzi. So kukhona konke okuhle lokubi, kodwa emasimini kwezinye indawo kuhle abantu baza kudla, esokuhlupha yitho isilingo beso sidlumile.
Njengenhlanganiso ebhekane lamalungelo abahlali bakhona ngapho koBulawayo, liyake liqoqe yini imhlangano ngalolu daba?
Ye, iyaqoqwa, ilingaqoqwa kakhulu, kodwa iyaqoqwa kukhulunyiswa ukuthi nje kube zinsuka kukhulunywa kakhulu. Angikwazi ukuthi lingeneli koBulawayo, kodwa kube sowungenhlanso eziningi ziyakhuluma ngendaba yamanzi yena lezi. Ye, ziyakhuthaza kakhulu ngokuzivikela engozini, ziyancedisa kakhulu, zikhuthaza ukuthi sibe nekhaya kakhulu, zisitshela lokuthi hayi sibone laphi weather report ithi kuzabanje, zamani ukuhlala phansi nekhaya labantwana libagcine befundisa bekuthi ungame ezihlahleni ubone ukuthi awukho bezimoteni, bese besitshela ukuthi nje ungahlalisi emoteni ngoba sibone kwezinye indawo izimota zikhukhulwa ngamanzi.
Lo unkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso elwela izakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Uhlangothi lukahulumende weMelika lobona ngezemali olwe-US Treasury Department namuhla lwethese izijeziso zenotho. Umnumzana James Akabarebe, umphathintambo wohlangothi lukahulumende weRwanda olubona ukudlelana lamanye amazwe okuthiwa ujejozela impi yomvukela kwele DRC ephakathi kukahulumende kamongameli Felix Tshisekedi labahlamuki beMarch 23 kumbe i-M23. Omunye njalo owetheswe izijeziso lezi ngumnumzana Lawrence Kanyuka eKingston, ilunga leCongo River Alliance njalo okwinhlanganiso ye-M23. Ababili laba kucatshangelwa ukuba bayingxenye yabahlasela abantu makhaza edolobheni leGoma leleBukavu asehluthunwe yi-M23 ezama ukuhluthuna amanye njalo amadolobho. UTshisekedi uthi amasotsha akhe alokhu elwisana le-M23 eBukavu. Umongameli Paul Kagame wakele Rwanda ucatshangelwa ukuba usekela abahlamuki laba okuthiwa bazondwa ngohulumende kaTshisekedi. UKagame uyakuphika lokho. Kukhanya yehlula imizamo yenhlanganiso ezigoqela eSadic African Union le-East African Community eyokuzama ukumisa impi le eqhubekela phambili ngamandla. Ukuhlaziya lolu daba kwiStudio 7 uxoxele umnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimele.
ETRC ziningi izinto ezenzakalayo laphana okokuqala indaba yepolitiki nje ukuthi kukhona ababandlululwayo abangamukelekanga emthethweni abahlala ngempumalanga yelizwe kodwa kukhulu izigebengu eziphakathi eDRC langaphandle kweDRC ezidla umnotho weDRC. Indlela yokuthi kulungisiswe khona lokho yikuletha abantu ndawonye bonke ukukhulunyiswane, kulungisiswe kube lohulumende ongabandlulile, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu obusile izwe lonke lihlangene linjalo.
Ye, kodwa ngasikhangela labo abantu abangaphandle ukhuluma ngabantu abanjani? Ngobani bona?
Kuhlangene njengoba umbuso weDRC kawufinyeleli izwe lalikhulu kakhulu lingange lokho sithi iWestern Europe lilodwa nje. Ngakho ke umbuso kusuka ngesikhathi lesiyana semuva ngabo 1990s umbuso oseKinshasa kawufinyeleli ngendlela efaneleyo empumalanga yelizwe. Ngakho ke kwenza ukuthi kube lezigebengu ezizibusayo nje ezenza kube lula ukuthi kudlwe umnotho weDRC ngabantu abavela kwamanye amazwe, ngabantu futhi beDRC kodwa ke kukompunza idle emini khona ngale ngasempumalanga. Ngakho ke kwenzeka lokho abantu abafuna ukukwenza. Kwenza ke nezinto zakhona zingapheli ngokuba eziningi zakhona zidalwa yilaba ababefuna ukuthi kube lesiphithiphithi ukuze badle kahle.
Siyakhumbula ibutho leZimbabwe lake langena khona ngale DRC lathiya kuvele kunjalo kambe ukuthi ilizwe leZimbabwe kalizisoli yini ngokuthi lakwenza khona?
Angiboni ukuthi bayazisola ngoba kuphela ongabe kwakulandwa kuleyo ndawo kasikwazi. Kuyenzeka ukuthi thina sasikhangelela ukuthi kuyalungisiswa, abanye njalo bekhangelela okunye. Akhona amanye amazwe angenayo khona laphana ngalesi sikhathi abayaziphatha imandla zakhona zadla okumangalisayo, zazuza idiamond, zazuza igolide, zanotha ngendlela emangalisayo. Kodwa ke into enye okumele siyikhumbule ukuthi uma iDRC ingela kuthula akusoze kusihambele kahle eSouthern Africa eCentral. Kumele sifike esibangeni lapho khona kungasabulawana, kungasadujulwana ezwekazini leAfrika ukuze sikwazi ukuba lentuthuko ngendlela efaneleyo. Ukuze sifinyelele khona lapho kumele kukhulunyiswane, umbuso okhona ube ngumbuso wabantu esibona laseDRC, yikuthi kube lo mbuso obandlululayo, umbuso we-corruption, umbuso ongaphathi abantu ngendlela efaneleyo baze bagcine sebekhetha ukuya egangeni besiyalwela amalungelo abo. Kumele kulungisiswe konke khona lokho, abantu bangabi nesizathu sokuya empini besiyalwela amalungelo. Kumele bazuze ngendlela efanele kungakhathali ukuthi bakhuluma lupulini, bahlala kuyiphi indawo yelizwe, izwe lazi le-Africa lonke.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo oxoxa lo Gipsy kuwe Studio 7 ekoBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe. IHamas namuhla inike inhlanganiso yeRed Cross izidumbu zabantu abane eyabathumba kwele Israel ngomnyaka ka-2023 ize ihlasele kulelo lizwe lapho yabulala phose inkulungwane lengxenye 1200. Ngakwelinye icele ele-Israel lalo likhulule ezinye izibotshwa zeGaza phansi kwesivumelwano sokubeka phansi izikhali okwesikhatshana. Abalondi bembali kwele Gibhithe bathi sebevumbulule ithuna lenduna enkulu uThutmose wesibili esigabeni seLuxor entshonalanga yendawo ebizwa ngokuthi Valley of the Kings okwalaliswa khona amakhosi amaningi. Le yiStudio 7 esakaze eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, umsekeli kamongameli weMelika umnumzana J.D. Vance uthi sekuseduze ukuba kube lokuthula kuzwekazi le-Europe okulempi ephakathi kwele-Russia le-Ukraine. UVance wethule amazwi la namuhla emhlanganweni omkhulu we-Conservative Political Action Conference oqhutshelwa eNational Harbor eMaryland. EleMelika likhulumisana leziphathamandla zakwele-Russia lezakwele-Ukraine ngokubeka phansi izikhali. Ngolunye udaba leMelika, abaphanyeka emthethwandaba kumayelana lezisebenzi ezixotshwa umsebenzi nguhulumende kamongameli Donald Trump obambisana lomcebisi wakhe umnumzana Elon Musk othi uzama ukuphungula indleko zemali kahulumende bathi kulezi nqumo zenkantolo abazithakazelelayo lezinye abangahambelani lazo. Bathi kusobala ukuba ezinye izisebenzi zisuswa emsebenzini ngokungekho emthethweni. lo hulumele ka Trump laye kathakazeleli okunye okwethulwa yinkantolo esanda kunquma ukuthi kuqondile okunye okwenziwa nguTrump loMusk. Kuvame kanganani ukuba indaba zezisebenzi zikahulumende ziphanyekwe enkantolo. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas khonapha eMelika.
Lapha baba Dube, kukhanya ngathi akukaze kubonakale okunjengalokhu. Angithi sesibe khona lapha sokube kwaba labo president abangenayo kusukela kuBush kusiza kuObama. Kusiza ngapha kuBiden asizange sikubone okunjengakhona lokho ukuthi abantu baxotshwa imisebenzi kungathi kuthiwa kuya-investigatewa njengakhona lokho. Kuyasimangalisa kakhulu.
Ye, nxa sikhangele indaba ezinje ezinye zihanjiswa emthethwandaba kungabe kuvamile yini ukuthi eMelika nxa kule nto ezinje ziphanyekwe emthethwandaba?
Akujayelekanga konke khona lokho ukuthi kubonakale kuphanyekwa. Kuyaphanyekwa izinto ezinzima, yikho elikubona esakubona kusiya komthethwandaba. Kodwa-ke lokho kokuthi kube labantu abaningi kangaka abaxotshwa imisebenzi ngenxa yokuthi kuyadingisiswa ukuthi kuhamba njani asikaze sikubone baba.
Ye, nxa sukhangela sibili udlula ngodaba lolu ubona zani kuyaphetha ngani khonokho okwenziwa ngumongameli Trump?
Ngibona ngathi akusoze kuthatha isikhathi eside ngoba angithi bona babantu laba abaxothwayo ngabantu futhi abantu laba abaxothwa imisebenzi ngiyibo abamvotelayo futhi uTrump ukuthi abe khona lapha nesikhundleni. Babe ngathi kabakubona ukuthi nxa kuthiwa kuzahamba ngaleli ndlela kube sekuhamba ngaleli ndlela. Angithi nxa bexotshwa imisebenzi laphana ku-affecta ama-families amaningi kakhulu. Kuthi ukuthi kuba lokuxokozela, kuzaba lokuxokozela masinyane. Ngiyakhangela nje ukuthi kuzaba lo mhlangano lo zabe ungokukhangela i-budget masinya ukwenzela ukuthi uhulumende aqhubeke siya phambili. Ngisiza kuzwa khonapho, ngibona ngathi kuzaxokozelela khonapho phakathi kwama-Republicans lama-Democrats.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eMelika. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDallas, eTexas. Kulamalunga ebandla leZANU-PF aqhubekela phambili esithi afisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esesikhundleni loba ejele abahleli bezindaba kuyenaliviki ukuba uzasuka embusweni ngomnyaka ka-2028 okugqitshwa khona amahlandla amabili ombuso wakhe njengalokhu okulawulwa yisisekelo sombuso welizwe. Amanye amalunga ebandla leli asethuka abaphikisa ukuba uMnangagwa eqhubeke esembusweni. Kodwa abaphikisayo bathi akumelanga kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe kuze uMnangagwa ahlale esikhundleni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe loMnumzana Fortune Mlalazi olandela izembusazo ezimele loMnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee. Umlalazi usungula lengxoxo.
Uhlupho lweZimbabwe ukuthi siphathana njengabantwana. UMnumzana Mnangagwa ucabanga ukuthi asisebenzisi ingqondo singabantwana, njalo sebethethe iZimbabwe bayenza itoyi yabo. Laba bantu abakhuluma ngo-2030 ngabantu abathunywe nguye abathola ama-blessings akhe. I-audacity kaMnangagwa yokuthi abize ama-journalist, ama-editors azokwenza amadlwane la abekade wenza la ngempendulo ade ezinikeza, yikho ukudelela umphakathi njalo kutshengisa ukubana ilizwe lakithi lilomnyama ukubana libe lomongameli onjengo-Emmerson Mnangagwa. Well, okunye mhlawumbe baphanjaniswa amakhanda yizinto abazenzayo labantu ababulalayo, yikho sebebusa sekungathi baphambene.
Ye, baba Juma uyamuzi yakhuluma lapha ubaba Mlalazi. Akumphendule khonapho Juma wamafisha.
Ngithanda bana ngithi I'm disappointed kuMlalazi. Ngumuntu obengimsanipa kakhulu lalowo ngusixoxa senza konke, but nxa uzakhuluma uthethisa umongameli Mlalazi, hhayi mina ngingeke ngakwazi ukuthi qhubeke sikhuluma ngoba I believe that yes, even if we don't agree on anything, isintu sethu sithi i-respect iqakathekile especially ebantwini abadala. Having said that, Mthembo, it's okay to have different opinions on anything. President ukhulumile isifiso sakhe yena njengo Emmerson Dambuzo Mnangagwa. ukuthi weleyo kakhulu kunoba yidemokrasi yangkhona phela ulakho ukuthi athi kona hayi mina kangisafisi sengifuna ukuba nalo kube nabanye abangathi hayi thina sisafisa ukubana uhambe yikho kwazi ukuthi hayi ngizazama ukuncenga bona laba abafuna ukungincenga ukuthi bencengeke ukuthi kona kungenzakali khonoku ngoba nami sengifuna ukuphumula which is all correct and ukhuluma asokuqala kwakhe ukukhuluma into naleyo sekhulume kaminenginengi ngamuvana ngani so angazi ke ukuthi nxa umuntu ezikhulumela njalo omunye umuntu usubuya sekuqeqasha ukuthethisa sekukhuluma ngamadlwane ngokudlalisa iZimbabwe just raising emotions like what I gaslighting ngokana ngesikhiwa mina kanguze mina I always believe ukuthi nanxa sixoxa la asixoxeni ngemibono enombono wakho kumbe umbono othethe komunye umuntu but in all that we do it
yes, siyakuzwa kakhulu kolete.
Asiphi lutho ukwenza khona ukubakile.
Yes, siyakuzwa kakhulu kolete. Mlalazi uyakhuluma lo kolete ukuthi lokuphoxa inkokheli vela kuqala lokho. Njalo khona ukuthi umongamela kwenzayo. Ukhuluma ngenhliziyo yakhe.
Well, ngebhathi nje ogolide babone ngani ukuthethisa kumbe ukuphoxa umongameli wabo. Look, akumangazi ngoba othuma bangama beneficiaries of a corrupt system esibuleli lizwe. Sikhumbuzane Thuma ukuthi ama beneficiaries esystem yeZimbabwe it's a handful of ZANU PF supporters. The rest of abantu bezanu bayahawula mawuvethi be display asiwabona, which is what makes a majority of Zimbabweans angry. Uma sikhangele sililizwe bani elile more than 4 million citizens ezikwamanye amazwe ziphephela, and then uyothola umongameli ephendula jokingly. Yikho kwenza size sithi hayi la ngamadlwane ngesindebele bathi nisakuvukela umchilo wesidwaba. Yikho lokho okwenzakalayo. Ilizwe liyilokhu honestly golide akungitshele ukuthi kuthiwe singakhulumi nxa sile 40 years of independence. Silabantwana abafundela ngaphansi kwezihlahla, silabantwana abafundela ezindlini ezidilikayo, amatitha ahawula, kodwa silabo winking elijibayo, kodwa silalaba kuthiwa ngoba laba bahamba bethi banikeza ama-ovet imali lezindlu. After 40 years you still doing ama handouts. Yikho okwenza size sikhulume ngale ndlela golide ukubana la ngamadlwane. Yikho ubona kuthiwa 2030 uze uzibuze kathi 2030 lalento ehlala liyenza golide
siyakuzomlalazi.
Kathi leyo pambeli kasifiki njani?
Yes, siyakuzomlalazi baba golide bala ngamafishane ba.
Well, njengoba ngishilo mina umongameli is pronounced usekhulumile yena awusenhliziyweni yakhe akuzwayo njalo akufisayo. Laba abanye abakhuluma labo bakhuluma okusenhliziyweni zabo abakuzwayo njalo abakufisayo. Yidemokhrasi naleyo esiyidingayo. Kukho konke lokhu asikwenzeni kungela ngxabano, kungela kukhombana ngeminwe, kungela kuphoxana. Impumela izabuya ekucineni njengoba ishilo thina iphathi yethu siyiphathi ehlelekileyo kakhulu. Silenota yi-Congress eyiyo ekhetha ubukhokheli. So iCongress le ikhona ngo 2027. So ukuthi sikhuluma ngendaba le kathesi vele is too early. Kanezange sifokuseni ngomkhonomi. Sifokuseni ngolona silungise njani abantwana abafundela phansi kwezihlahla bona lawo. Sikhangeleni imigwaqo le efileyo le. Sikhangeleni konke ongabe kusihlupha. Sifake izandla zethu ndawoni njengabantwana beZimbabwe ngoba asoze lakhiwe ngomunye umuntu. Lakhiwa yimi lawe. So sonke lapha silomsebenzi omkhulu okuthi sikakhe. Then 2027. Ya wi Congress kuzakhethwa okukhethwa khona phana kuzaphuma ukufaya khona phana.
Lapha lizomnumzana Joseph Chuma ukudalela izanu PF Central Committee njalo omela iphelandaba chabalala edalela ePhalamende kanye nomnumzana Fortune Lalazi olandela izombusazo ezimele bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Nilalele kumsakazo we Studio 7 sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC. Soke isikhathi sokuza imbono yenu labalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7, sanibonani nabalaleli wonke bakithi. Bonke labakhulu bezani PF abamela lesi istudio sabantu. Siyacela abantu abayiba baphethe sithi imgwaqo abayiphakamele. Sifisa umgwaqo enkayi uletha inhlupheko, intuthuko kuba nzima ukuthi ingene. Ukuze intuthuko ingene imgwaqo, but imgwaqo enkayi itshengisa ukuthi izani PF isayifeyila. Loba kuthiwa kulenhlelo eziningi but umgwaqo senjalo yiwo omfeyilisayo. Sicela ukuthi baphakamise izinyawo.
Studio 7 nabantu bonke abalaleleyo. Kahle ngingene nje straight enkulumeni. Kubuhlungu ukuzwa abantu abafana nabo hobhodo besiyakhuluma phambi kwabantu. Induna kayikhulumi ngomthelo. Abantu abakhuluma ngomthelo ngamakhansila nabosabhuku nabadlisa bese beyiletha kuwe. Lo district administrator wena usujumpa izinto ezingaqondananga nawe usungenela, which is not true. Lathi sinje silama position esiwabambileyo, singabantu silama position esiwabambileyo njalo futhi singama ex-combatants. Yekela ukukhuluma amanga ukuthi amaRussia siyakhweleta amaRussia. AmaRussia aniki zapho. So sebehambe bayakhuluma lo nama leaders wethu phansi egodini. UMikhail Gorbachev ubuyile wazokutshela khona lokhu. Ngoba thina isikhathi sasiphiwa ngu-Mikhail Gorbachev ngani e-Soviet Union, not nge-Russia. Soviet Union. So yekela ukumislead abantu. Akula muntu lapha, that is a tribal trust land. Not ukuthi land le i-reservelwe i-government. No, no, it's a big no. Bantu bemakhorokhoro, qinani, siyakhuluma thina. Akukho lokho. Ma lobu abalo eseyizanu, kacho nje ukuthi uyizanu, kaseyichiri abantu. Siyabonga. Thank you.
Sambana ne Studio 7 nabalaleli kade ngagcina ukukhuluma kulesi studio udube lukhulumayo. Yebo, siyezwa inqushu omusha khona ebadlene elibusayo ekhaya eZimbabwe. Ye, hayi, angisapoti hlangothi kodwa into engibona engathi izosisiza singamaZimbabweni. Angisho ukuthi akukuseliphi iqembu, kodwa wami umbono uthi into engenza iZimbabwe ivuke ukuthi kubuse umuntu ongekho politiki. Kukhethwe nje umuntu ozimele, othembakele, kodwa ongekho kakhulu kwezepolitiki. Futhi ongazange abe yisosha, ungumuntu nje owazi ngezamabhizinisi. Lokho kuzokwenza ukuthi iso lakithi liqhubekele phambili. Njalo kuzokwenza ukuthi ngisho ama-investors lawa namhlanje angabazi ukufaka imali eZimbabwe ukuthi umnotho wethu uthuthuke. Cabanga ukuthi bayangabaza ngoba abawethemba umbuso ohlanganele namabutho. Umbono wami kodwa ngisho ukuthi ngithini. Kodwa ngisho ukuthi akube ngumuntu nje ozoqhamuka noma kuphi kodwa ongusomabhizinisi ongathatha uhlangothi ngekho kakhulu kuma-politician uzobona izwe lithuthuka lisiya phambili.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngeZulu elina ezabelene ezithiyeneyo eZimbabwe. Singekehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Mungamele Mason Nangagwa namuhla ohlangane labo somabhizimusi kobulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka. Kulandela izulu lokho lesini abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekele zempahla lokudla. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lethu olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.